kuyadanisa okwenzakalayo ukuthi sesibuyela embusweni kaSmith lapha abantu ababethunjwa khona ebusuku bayechaya bayebulawa. Sesithenjisiwe thina ukuthi sekule Second Republic izinto zizatshintsha, umbuso kaMgabe esasiwubona ohluku usuphelile. Kodwa-ke sesinanzelela ukuthi sokuwaste kulalokho okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe, asisakwazi ukuthi kambe sokudingakala ukuthi abantu bathini. Ngapho kuyabe kuphoziswa, ngapho kulunywa, ngapho kuphoziswa, ngapho kulunywa abantu amalunga ethu athunjiwe kuviki ephelileyo lakwena le iviki, bachaya batholakala bejikele egangeni emangcwabeni. Kuyinto embi kakhulu yena leyo. Kodwa-ke uhulumende uthule, kasikezwa ekusola khona lokho, asikezwa ukuthi lokuphenya olwenzakalayo, asikezwa ukuthi kulabantu asebebotshiwe. Kuyakhanya kusobala ukuthi into le yenziwa nguye uhulumende ozibiza ngokuthi yi-Second Republic.
Baba Gawule, yiyo yini i-new dispensation eligwaba ngayo le lapho esibona khona abantu bethunjwa ngabantu abahlomileyo bebahlukuluza bebatshaya kakubi?
Angikwazi ukuthi kulento ezindala esezenzakele, angilalwazi. Ngiseza kudingisisa ngikuthole khonokho nqabu kulento ezindala ezenzakalayo engikubonayo ukuthi kade ngizilota amapolisa abesenza umsebenzi wawo elandela lokho umthetho owethulwe namakoti ukuthi abantu bengatshengiseli. Nxa kade kulomuntu ophikisana nalokho, amapolisa ebesehlisa umthetho, belandela umthetho oyiwo umthetho osuwulandela oyiwubisa ilizwe ukuthi umthetho wamakoti. Ngathi sikhuluma nge-rule of law usuku zonke, iphathi yabo babazala, iphathi yamaloya yabondlovu, ukuthi nxa sikhuluma nge-rule of law enale ukuthi amakoti nxa esethe adecida ukuthi ayenzise inqumo ukuthi hayi lapha kube nje, kumele isimbuzelo silandele. Ukuthi kulabantu abathunjwayo, hayi ina kimi kungani yinganekwane nje efana lokuthi abantu bekhulume ukuthi kwakukhona ngudalontenetsha bephekana. Angithandi ukukholwa ukuthi kule nto ezinjalo, angazi kumbe kube kungikhuthile, kodwa ngithandi ukuthi ngithi mina ayi into enjalo kayikho, angahlangani layo.
Baba Ndlovu, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ungani inganekwane kuye lokho?
Umsekeli kasedolobho wakobulawayo ukhansela uTinashe Kambarami waba ngokuqala ukuthunjwa, wachaywa wagelwa inwele, kuphumile lakumidiya. Bese kusethi unobhala weprovinsi yakobulawayo owentsha uRafael Pasho Sibanda bamthole ngekho, bathumba ubaba wakhe bayamchaya. Kulo jaha uthiwa ngumasiza Ndlovu weCoudry Park uthunjiwe, wachaya uphumile lakumavidiyo lapha ilihlo livalekile. Sithempo Phuma Phelandaba kulababili ke abathunjiweyo bayachaywa, sikhuluma kunje nje basempilo esibhedlela. Ilunga lephalamende ke ubaba uCharles Moyo usifonele emini endabo ke empilo hospital ke bevalelwe abachayiweyo. Asonganekwane into liqiniso, into eyenzakalayo into engenani lokutshengisela kokufuna ukwenziwa libandla lethu, ngoba kasisakwenzanga. Laba bantu bathunjwa ebusuku belele ezindlini zabo, balandwe ngabantu abathwele bobho babathumbe babathaye bahambe bebathiye egangeni. Asonganekwane into eliqiniso, into eyenzakalayo naleyo esifisa ukuthi uhulumende lo ayicubungule, abakwenzayo bona labo babotshwe. Kuyamangalisa, kuyadanisa, abantu bakhuluma ngama-sanctions ukuthi bafuna ama-sanctions aphume. Ama-sanctions alethwa izinto ezinjengazo nalezo zokuthunjwa kwabantu bechaya bengayibonanga lutho. I-sanction iphuma ukuthi usutshintshile ukwenza kwakho, sokule rule of law yini elizweni. Kodwa-ke ngapha zithi sifuna ukubuyela u-Commonwealth, sifuna ama-sanctions akhitshwe, sifuna ama-investors abuya. Kula investor engabuya elizweni elilodlame elinje okungela mthetho khona ukuthi abantu bathunjwa bengela cala, bahambe bechaya bathiwe egangeni, kubi kakhulu lokho okwenziwa libandla lezanu-PF.
Uyamuzwa uNdlovu baba Gawule, uyabalisa abantu abathunjiweyo balinyazwa eHarare sikhuluma nje esibhedlela kulo Gonyethe uMahlekisa othunjiweyo izolo laye wathaywa ngabantu abahlomileyo. Ayisiyonganekwane kuyenzakala okuyizinto lokho.
Ye, kodwa-ke mtungameli wena ukhuluma ukhatshana ukhona ngapho. Okunye kwezezinto lezi ezenzakala eduzane lapho kumele sikhulume siyiqinise ukuthi labalaleli nabo bazi besazi ukuthi kuyini okwenzakalayo futhi. Mina angifuni ukukhuluma into engayaziyo, kodwa ngiyakuzwa liyangibikela ukuthi kwenzakale lokhu lalokhu lalokhu, kodwa ukuthi abantu abakwenzayo bona bathi behamba bethumba abantu bonabo nesikhathini sebusuku, ukuthi ngabantu abathumba abantu laba abantu abanamacala phela, abantu nxa belandwa kwesikhathi abantu abadala amacala kwezinye indawo, abanye babeseyelela ukuthi bahlomile encebisi elisilandwa ngakhona ukuthi emthethweni, kodwa nxa kungekho kunjalo abantu bemele bemangala phela, nxa kuyinto yokuthi waphongeuthathwa nje kuphela, bahambe bemangala emapoliseni kuvulwe ama-dockets kubonakale ukuthi nxa ukuthi kuyafihlwa kuvumbuluka izinto zonke zemezo ezimbi ezabe zisenzakala. Ngoba kwesinye isikhathi ekuqinaelanga abantu baphongeusola uhulumende kube kade ngabanye abantu abazilwelayo bezenzela izinto zabo zokuganga.